Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngesonto mhla 5 kuMbimbidi 2023 ngoKhethube. Endaveni zethu namhlanje.
Mhla 12 kufika mhla 21. Kuqalisa iBlitz lapho sithagethe khona uregister abantu abaningi eZimbabwe kakhulu ontanga.
Amabandla asedinga abantu abazavota lonyaka ngesikhathi iZimbabwe Electoral Commission ilungiselela uhlelo olukhulu lokubhalisela ukuvota.
Akuselakali ukuthi abantu nxa besenza ukhetho kuthi abanye bamabandla bethi hey lapha kunje laphana kunje kulokucebelana khona khona kunjana kodwa hayi isikhathi esiningi ngalesi eZimbabwe sake sibe khona silokuthula kunje ngalokho.
Abakubandla lezano PF bathi amabandla wonke agagasela ukhetho oluzayo ngokuthula. Kwezamasiko sixoxa ngokudla kwesintu okugcwele indawo zonke eZimbabwe. Salathulela ezemidlalo ezabatsha lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Amabandla atshiyeneyo asekhankasa ngamandla okwamanje ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho oluzayo. Ibandla lezanu-PF le-Citizens Coalition for Change elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa athi adinga usekelo emaphandleni lemadolobheni lapho kukhangelelwe ukuba iZimbabwe Electoral Commission izaphuma ijumo kusukela mhlaka 12 Mbimbitho ibhalisa abazavota kukhetho oluzayo. Umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC umnumzana Ostalo Siziba uthi kuqakathekile ukuba abantu bebhalisele ukuvota.
Namhlanje ke besisabalele ilizwe lonke ke ukubana silungisekele udaba ke lo mkhankaso wethu ilizwe lonke jikelele ikakhulu emaphandleni sikhulumisana labantu lokuhambisa ke amaflali yakwazi ukuthi ke siprinte amaflali more than 1 million okufanele qalise ukuhamba ke ebantwini ukubana bebambe ke imeseji yethu yenguquko yokubana ke itripu siyimelani njalo ke singangena kukhulumende ikuphi ke esifuna ke ukulungisa. Yakwazi ukubana ke mhlaka 12 kufika mhlaka 21 kuqalisa iBlitz lapho sithagethe khona uregister abantu abaningi eZimbabwe kakhulu ontanga ukubana ke wonke umuntu ke lapha khona kabe ke ethathe ke isinqumo sokubana ke uregistile ubhalisile ke ukuvota ngenxa yokubana iZimbabwe Electoral Commission izabe ihamba ke umhlaba wonke jikelele iZimbabwe yonke jikelele beregistisa abantu beseduze ke lezindaweni zenu balaleli Zimbabwe enhle yiyo indaba ke sifokaswa ngayo sisemkhankasweni abantu ke sikhangelele ukubana berejiste ukuvota yiyo injongo yethu le programu yethu ke okwamaviki ke amathathu azayo.
Ibandla lezaphu lalo lilungiselela ukhetho oluzayo. Umnumzana Msongelwa Ndlovu isikhumele sebandla leli uthi sebedinga abazancintisa kukhetho oluza kwenziwa lonyaka.
Thina njengezaphu siyaqhubeka ngomkhankaso kuzo zonke indawo. Iprogram yethu esiyiphethe khathesi yikuxoxisana labantu lozulu ukuthi basikhombise indlela labameli ababafisa ukuthi babamele konke kuwokamadale elelo kha government ephalamende lakusenate. Sicabanga ukuthi sizaqeda lo msebenzi enyangeni ezayo ukuthi sibekwazi ukuthi ngobani abangasimela. Ye, siyahlangana lakho kodwa ubunzima ngoba ibandla leZANU-PF alifuni ukuncintiswa. Abantu bayahlukunyezwa, sihlangana nakho emaphandleni kakhulu. Into enkulu ekumele abantu beyazi ukuthi sesidiscove amajaha wethu awe-security le-intelligence. Sedisove ukuthi iningi labantu abasema-police station khathesi sebengabantu abangama-party functionary. Abantu abangasomaphoyisa iZANU-PF sithatha abantu nje bathatha kuma structures wabo kuma branch wabo befakwa ema police stations throughout the country ukuthi behlukumeza abantu. Siyacela uZulu ananzelele lokho njalo abekwazi ukuthi amaphoyisa ethu abantu abaprofessional kakhulu kazi laba benza into ezingayisizo akusiyo amapholisa ethu ngabantu abathathwa kuma structures befakwe banikwa ama uniform amaphoyisa ukuthi bezenze amaphoyisa.
Umnumzana Mqondisi Moyo okhokhela ibandla lemthokazi Republic Party uthi bakhankasa nzima.
Kathesi nje njengoba sikhuluma last week ama youth ethu bekumele ukuthi ngabe ngomgqibelo nalo esidlulekiwe mhla ka 4 abesegwanda laphana bebamba uhlelo lwabatsha. Baqeda iviki yonke amapholisa egijimisa ama-youth lalabade bengabaqoqi bethi yenzani lokhu liyenze sokuze siliklie. Kwathi nge-last minute nge-Friday babatshela ukuthi hayi umhlangano wabo angeke bawuklie. So-ke akukho free ukukhampeyina kathi eseZimbabwe ngoba iZANU PF ikhampeyina yodwa isebenzisa amapholisa ukuthi ingakliye amabandla anjengelethwe lemthokazi Republic Party.
Uthi sokulesikhathi bethwaliswe nzima ngamapholisa.
There is only one political party ekutop gear yama-so-called elections, iZANU-PF. Amanye ama-political parties anjengawethu awakhampeyini kalula ngoba izikhathi eziningi masi-aplayela ama-clearance emapholiseni lapho ukuthi sibambe imhlangano ngaba sikliye. Ngizanika isibonelo kulo mhlangano esawubamba mhla ka-24 September last year e-Cross Zengenkayi. Amapholisa ayeyalila ukuklia bathi abala main power sawenza ngenkani. Kuthe the following day kumele sibe sesimbo futhi eNkayi South. Bathumela i-riot, anti-riot trucks kugcwele amapholisa from Bulawayo abanye basuke eKhwekhwe leGweru besiyachitha umhlangano wethu. The very same police ababethe abala main power yokuzokhangela umhlangano wethu, but ngalelo langa bayenelisa ukuthi bakhipha ama-truck agijime aze abuye lapha. Konke lokhu kuyabonisa ukuthi amanye ama-opposition political parties akho free ukuthi akhampeyine.
Umnumzana Believe Gawule okubandla leZANU PF uthi ibandla lakhe selidinga abazalimela.
Candidate esilayo thina as a party inye kuphela ngu-president osekhona, u-president we-party onguye owakhethwa yi-Congress. Hayi. Okunye abanye laba bazakhethwa ngabantu bazakhethela khona ngale kuma primary elections ukuze sikhethe abantu abayibo abaza ngena ekhethweni ku-general election. Usokuqalile sibili khonoko kwenzakala ukuthi abantu babe kube khulukhuluma kodwa hayi kuyakhanya ukuthi umsebenzi uyahamba lalawo abanye labo abafuna ukukhethwa babe ngama candidates lawo sebeqalisile imisebenzi yabo lalawo abakhona ade bevele bekhona bebambele ezo zikhundla labo ba babizi la walungisa izigamba zabo walungisa lapha lalapha. So ngokunjalo kodwa kulokuthula, ukuthula kukhona sibili kakhulu. Akuthandabuzi, angithandabuzi ngakho lokho, ukuthula kukhona. Okutshengisa ukuthi nxa kungaqhubeka kunje, sikhangelele ukuthi ukhetho lwethu olulandelayo lolu lube lokuthula. Angikahlangani lohlupho sibili lukhona. Hayi, akuswelakali ukuthi abantu nxa besenza ukhetho kuthi abanye bamabandla bethi hey lapha kunje laphana kunje kulokucebelana khonokwana kunjana. Kodwa hayi, isikhathi esinjengalesi eZimbabwe sizake sibe khona silokuthula okunjengalokhu. Kulokuthula sibe lokuhle kakhulu okokuthi sikhangelele ukhetho luzahamba kuhle njalo.
Kukhangelelwe ukuthi amabandla amaningi azancintisa kukhetho oluzayo. Kubikwa uba amapolisa izolo kusihlwa avimbe umculi olodumo uNkidi ukuba acule ingoma yakhe ethi Iwotso eBlue Roof eChitungwiza. INewsZimbabwe.com ibika uba amapolisa egcwele enkundleni lapho uNkidi abeculela khona amtshela ukuba amise umdlalo wakhe. Ube secula ingoma le ekhokhoza okwenzakala eZimbabwe. Okwenziwe ngamapholisa kucaphule abantu akade bemlalele ecula. Amapholisa axothe eBlue Roof abalandeli bakaWallace Chirumoko owazakala ngegama lokucula elithi Winky D. Ibandla leZANU PF lisola ingoma ezikudlaladeli kaWinky D elitsha elesihloko esithi Yureka. Ingoma etshaya kuzwele ngethi Ibotso. Sehlulekile ukuxhumana laye kanye lomqondisi wenhlelo zakhe ngoba bebengaphenduli omakhalekhukhwini. Sehlulekile njalo lokuxhumana lomphathintambo wezindaba zekhaya umnumzana Kazembe Kazembe kanye lesikhulumeli samapholisa uSenior Assistant Commissioner Paul Nyati. Singakangeni kusigaba esilandelayo sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Kubikwa ukuba eleRussia selihlasela ngamandla edolobheni leBakhmut kwele Ukraine lapho bantu asebebalekela khona basebaleka khona behamba ngenyawo hathi izimoda ngoba kuyahlupha sebekhonjwe lozelwe. Abezindaba abeza Associated Press bathi ibutho le Ukraine selivule umkhandlo ukunceda ababaleka edolobheni leli besiya eKromov. Umongameli Cyril Ramaphosa ukhangelelwe ukuba uzakhetha abaphathintambo abatsha kusasa bakahulumende kulandela ukukhethwa kwakhe ukuba ngumkhokheli webandla leli njalo okweminyaka emihlanu. Uzakhetha lo msekeli wakhe omutsha kulandela ukuthiya umsebenzi okwenziwe ngumnumzana David Mabuza ngeviki ephelileyo. Ibandla le-African National Congress lakhetha inkokheli entsha ngomfalakazi ngomnyaka ophelileyo. URamaphosa ukhangelelwe ukuba uzancedisa kukhetho lukamongameli ngomnyaka ozayo. Songe isikhathi sezamasiko.
Sigcina amasiko
wethu.
Sigcina amasiko wethu.
Kusigaba samasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke, namhla sixoxa lomnumzana Martin Mlilo, ingcwethi kwezamasiko esintu. Siyakwamukela Mlilo, kunjani Floyd?
Ngiyabonga Tube, ngiyabonga kuba semsakazweni. Ngiyabingelela futhi njalo labalaleli.
Yes, siyabonga kakhulu ke ukuthi sikutholele namhlanje. So akusithele ke kukhanya kulezi nsuku izulu liyana sibili. Ngalisini izulu kulezi thelo zeganga eziningi kakhulu. Iziphi esezikhumuzwa ngabantu kulezi nsuku?
Siqale khona ngasemasimini Dube, izulu line kakhulu okutsho ukuthi emasimini abantu kuyathembisa ukuthi bazovuna. Kanti njalo futhi kulezidlo eziphuma emasimini ezigoqela ulude. Khumbula ukuthi abantu bakithi ngabantu abathanda izinto ezifana lolude, ezifana lamacimbi, ezifana futhi njalo ledelele. So lonyaka sidabule kakhulu ngoba siledelele, silolude kuningi kakhulu ngasemasimini. Kanti futhi njalo emasimini ngaphandle kwalokho sesisidla wona umumbu. Abantu bayasutha izisu zibomvu. Siqhubeke futhi njalo emasimini imfe, hawu kuyadabulisa Dube lokho esilakho. Abantu bakamphakazi bazovuna badle basuthe.
Ye, nxa sesigangela egangeni la kulani?
Sikhuluma nje ubhunzi wawasikhulumi seluyaqala ukuvuthwa luthelile luyamangalisa. Kuyajabulisa kakhulu lokho. Asikhulumi phela ade sizitika ngomthunduluka nje ezinyangeni ezimpalo ezidlulileyo. Khathesi nje sikhangelela ukuthi kuyavuthwa umqokolo, kuyabeka umnyama, kusesabeka egangeni izithelo kuyesabeka. Konke lokhu kuchaza ukuthi abantu bayadla izithelo zeganga basuthe. Kanti futhi sikhumbule futhi njalo loba ukuthi ukudla lokhu izithelo zeganga izithelo ezilomsoco omangalisayo. Kanti njalo bengikuvikilele elidlulileyo bengisematopo lapha ngibona imhlali yayithelile kumangalisayo. Maqube nje abantu baya bezifika kwesabeka.
Ye, singathi ziqakatheke kangakanani izithelo zonke lezi sinxa sikhangela la kudala phela zazidliwa okunye okumangalisayo?
Ngifisa ukuthi ngubeke kucace ukuthi izithelo zeganga zibaluleke ngendlela emangalisayo emuntwini. Singakukhangelisisa kahle abayenza ucwaningo ososayensi bayakuchaza futhi bakubeke kucace ukuthi izithelo zeganga esilazo esingathi phecelezi our indigenous trees zibaluleke kakhulu okwedlula futhi njalo zilokudla okwedlula lezo esingathi ngama-exotic fruits ezigoqela ama-apple banana. Kodwa akithi omgwade omthemiswane izihlahla ezilokudla okulomsoco okumangalisayo kwakho umzimba okuqinisa umzimba okukhuthaza abantu ukuthi bazinakekele izihlahla kanti futhi njalo bazidabulele ngoba ziyikudla okulomsoco okumangalisayo. Yikho engikufithizelayo engikugqugquzelayo kubalandeli kanti futhi njalo kubalaleli.
Ye, siyabonga kakhulu-ke Emlilo. Ungadinwa lakusasa, likholise ukudla izithelo zonke lezo baba.
Asibonge
kubalaleli, sibonge
kuDube. Kwamanje sike sizwe ezokholo lwesiKristu.
Siyahlangana kuhlelo vuselela umoya. Igama lami ngontungamili Nkomo. Lamhlanje sihamba lomfundisi Busani Sibanda.
Sibonge
babunkomo labalaleli into engiliphathele yona namhlanje ngalintambama into ejule kakhulu 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 ngizathanda ukuthi sibheke indaba yesipho siyini isipho uma umuntu athi unesipho uzibiza umprofethi uzibiza umthandazeli uzibiza isangoma uzibiza ubunyanga siyini isipho sibuya kuphi isipho siyombona kanjani ukuthi lo muntu unesipho ekuzikathixo isipho asiqhamuke esikayini from nowhere isipho awuhambe uyozila 40 days 20 days 5 7 days ubuthi sewunesipho ayiyenzeki le nto isipho awuphumi kwenye indawo uphume ngiye kwamanye amazwe ngiyebuya ngithi sengilesipho ayiyenzeki le nto isipho uzalwa naso umncane balempawu abazibonayo ukuthi lo mntwana ulesipho uzalwa naso isipho isipho sibuya kubloodline kulineji yakho isipho sonto ohamba uyoyifundela uzalwa naso isipho yinto ophumalayo esibeletheni ilineji lelineji lelineji dala ukhona ayisekhona izipho enye ilineji othi iphiwe isipho sobuprofethi enye iphiwe isipho sobuthandazeli enye iphiwe isipho sobungoma enye iphiwe isipho sobunyanga isipho ebanye baphiwe ubukhosi isipho siphiwe ngokungafani ngimbona kanjani umuntu ukuthi isipho kumele ubheke le nto engizibiza ukuthi ngiyiyo yayikhona na emuva kokhokho bam ma yayingekho le nto ngiyithethe kuphi le nto engizibiza ukuthi ngiyisangoma ngumprofethi ngumthanda le nto engizibiza mina ukuthi ngiyiyo engizipha mina itaikle ngithi ngiyiyo ngempela ngempela ibikhona na emuva kokhokho bam ngoba isipho asiqali ngawe isipho sibuya kulineji kublackline yakho ma uzibiza ukuthi ngumprofethi kumele sibone ukuthi babukhona emuva lapho abuya khona yi-bloodline ephiwe ubuprofethi yi-bloodline ephiwe ubunyanga yi-bloodline ephiwe ubungoma ngiyeke ngizibize umprofethi kithi kade bungekho ngiyeke ngizibize ubungoma kithi kade bungekho ngibuthethe kuphi le nto engizibiza ukuthi ngiyiyo ngiyithethe kuphi ngaprofetha ngenze yonke into enzima kabi but le nto engiyenza ngiyithethe kuphi uma kithi yayingekho ngaba yisangoma esinzima kabi kodwa uma kithi lesasi babungekho ubungoma kungekho ubunyanga ngibuthethe kuphi ngoba yonke into ilineji lelineji iphiwe izipho asipho asiqali ngami namhlanje angeke ngithi sengihambe ngayozila sengibuye sengile sipho no isipho yinto ophuma la esibeletheni akukho umprofethi akukho bani angaze angiphi isipho akukho sangoma akukho gobela ongaze akuphi isipho isipho yinto ozalwa na le nto ozibiza ukuthi uyiyo nga okhokho bakhe emuva bayayazi na ngoba kumele siyibone emuva lapho obuya khona yiyozositshela ukuthi wena uyini yiyozosikhomba ukuthi wena uyini ngoba zonke izipho zibuya kumdala ubungoma bubuya kumdala but asodimoni isangoma eselapho umuntu aphile yonke into enhle unkulunkulu umdala ngoba isihlahla sidalwe ngumdala akekho umuntu owadala isihlahla umdala umuntu oyenza into enhle ebantwini bakamdali umdali omphela womandla kube ezweni sifuna iphawa lalo ufuna kuthiwa lalo kuthiwa ngilasikwayo emhlabeni kunje kuhlangahlangene awusamazi ukuthi liqiniso asibhekene emuva lapho umuntu abuya khona yikho kuzasambulela ukuthi lo muntu ungubani le nto athi uyiyo uyiyo ngempela sibonge ihlo yezulu ihlo yokhokho mdali wakho konke lina bokhokhela liphi wisdom siyakhuleka njalo kumdali wenu khanyiseleni simazi sibe la mehlo omoya yokwazi ukwehlukanisa iqiniso phakathi kwamanga ngoba kubi ezweni
lolo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi Busani Sibanda asibeni sonke kuhlelo lunye neviki ezayo lilami untungami linkomo
siyabonga nkulu untungami linkomo
nginguDaniel Nxumalo ngibingelela izihlobo zami eziselupani esigabeni okuthiwa yilupaka ward ngikhuluma manje ngisebubi district ebubi district kuneng engikubonayo okuzwisa inhliziyo yami ubuhlungu abasakhulayo basebenzisa izidakamizwa kakhulu sebebulele impilo zabo abala future ebubi asilantuthuko siswele umuntu ongasenzela intuthuko ebubi esigabeni sika ward 9 asila regression asilani so siyehluleka loba singama youth ukuthi singathi sifuna ukulima sisenza intuthuko ebubi singaqonda nga singancediswa ngubani yebo of course ukuvota siyavota ngeminyaka yonke but ama councilor ethu esiwavotelayo asuka engasinanzi ama councilor awinayo ukhetho asuka ehluleke ukukhokhela abantu bayehluleke ukuthatha izikhalazo bazihambise ku MP khona lapha ebubi siyacela ukuthi masingathola ukuncediseka lisincedise kakhulu esigabeni sika ward 9 ngeregression ngoba iyouth isithwele nzima
kuyini okunye
ngikhuthaza ama youth ukuthi asambenini ngobuningi bethu si register ukuvota sivoteleni umbuso omutsha sivoteleni impilo entsha ngoba umbuso omutsha mhlawumbe ungasiyenza sibe le feature yokuthi siqhatshwe emsebenzini ngikhuluma nginje ngihlezi ekhaya akukho lapha engiqhatshwa khona enkampanini but ngingumnyuto okufuza ukuthi alubana ngisesele future ukuthi alubana ngiyasebenza ngakho siyacela please ngiyakhuthaza ukuthi ama youth wonke awasukume ngobunengi babo li register ukuvota mina nginje ngiya register ukuvota ngiregister ukuvota mina ngivotela ibandla ele Citizens Coalition for Change CCC mina ngingasakhulumeli abanye abantu yilo ibandla engilibona ukuthi ngilifake embusweni silibona ukuthi lona lenza njani
kusigaba sabatsha namhla besixoxa lo Daniel Nxumalo okona ngale eMathebeleland North
Waye unozinto weqembu leHighlanders uSidney Zimunya sewafulathela umdlalo wenguqu usencintisa emdlalweni wokugijima uJoseph Njanji usipha lolodaba
Wezimunya ungene emdlalweni wokugijima ngomnyaka ka-2010 njalo uthi uyasithiseka kakhulu ngesinqumo esokudinga umdlalo womutsha ngemva kokuthatha umhlala phansi emdlalweni wenguqu
When I just started running ngabona ukuthi lapha I've got peace of mind when I'm running I went to my first marathon in 2010 I enjoyed it it was like a duck taking to the water ngathi kanti lapha kunje so ngapha akuna umuntu ongishawudayo ngapha akuna umuntu ongithethisayo I've got a peace of mind whether I come last but at the end of the day my body wins nearing winning ngakuthatha as gradually as it all went
Uzimunya udlale kuqembu leHighlanders ngeminyaka yama-1980s njalo udlale endaweni labadlali ababelodumo ababalisa umuyi uMercedes Rambo Sibanda kanye loWillard Mashinkila Khumalo laye osewadlula emhlabeni.
Ngithe ngifunde lo bhengula laphana kade ngilo Rambo ngilodumisano usavimbi unyoni kuthi ngithi sethu emzilikazi lapha MYC sihlangane loWillard uyabona sithi siya ku Alibaba ngayo siyefika sihlangane la kumpumelelo jowavezela ngathi naseLodge K ngayo kodwa ezikolweni lapha siyebe sike sahlangana sadlala sabazazana ukuthi umpumelelo useLodge K uWillard usemzilikazi oSidney baseLobhemuna kodwa siyadlala against each other kodwa ngase sikhamba ntambama sesiyohlangana ku Alibaba ngo 4 o'clock sesitrainer sesiyihighlanders kodwa mina ngisuka ibhola lami ngiqalisa ukudlala ngidlalela iZimbabwe Saints under 14 ngasuka Zimbabwe Saints under 14 waba lokungakhulumisani kuhle uAlibaba babedinga ugoalkeeper umpumelelo Dzowa nguyobe wathi sivela sila goalkeeper ngalokuma under 16 yiko wami uhambo uAlibaba wathi ngifika vele wangamukela ngezandla zonke ngoba vele wayethi ngawo lapho kudlala imzilikazi leLodge K kuyabe khona la enjani ebona ngesikawuti
ngaphandle kokugijima uZimunya ufuya imvundla njalo uyalima ukuthi uyathola imivuzo kanye lemali emdlalweni wokugijima kodwa kwesinye isikhathi kusuka kube nzima ukuba ayencintisa kumijaho eqhutshelwa kwamanye amadolobho ngoba enyela abamphathisa ngosekelo lwemali ama-sponsors.
Ngaqalise ngisakholisa, at the end of the day ngakubona ukuthi hayi kulokudlala I can win something, especially ku-class yami. I'm a masters, I compete with the masters. So ngiyakhijima lami ngikompite, ngeway I train sengabona ukuthi hayi lami la ngiyaphathela ongabantwana kwami okuyisinkwanyana ngiyakompite.
Uzimunya nguye owayengukapteni weqembu labasakhulayo eleHighlanders elabadlali abaneminyaka engaphansi kwelithumi lathoba nomunye elinqobe kumncintiswano we-Aberdeen City International Football Festival ngomnyaka ka-1987. Ngeminyaka esadlala ubencintisana loPeter Nkomo kanye loSmart Moyo ukuba ngunozinti weqembu leHighlanders. Ngiyimele iStudio 7 ngokulawayo nginguJoseph Njanji.
Sike sizwe ezomculo.
Ngiyabingelela ngiwumkhando ozikhandayo, umfana ozalwa eCholocho endaweni yakoNgqula. Empeleni elithi mkhando ozikhandayo kuyigama leqembu engizibiza ngalo, ngicula umaskandi. Mina igama lami lokuzalwa uMichael Dube Thokozisi Dube Isibongo, hamba wonke lawo magama, elinye ngalithiwa ubaba, elinye ngalithiwa umama. Ngiyabonga. So angifisi ukwahlukanisa lawo magama ngoba angifuni ukukwatisa abazali bami ngoba bengasekho emhlabeni. Ngifisa ukuthi nje ihambe wonke njengoba injalo. Bese ngizalana emculweni, ngiqale ngonyaka ka-2021 la engafika khona i-albhamu isihloko Isizwe Sakwamthwakazi. Ngabuya nge-albhamu elidlulile enyakenye elalithi Inyamazane Ezacile. Sengiphinde ngabuya futhi Ingane Zakwethu nge-albhamu elishasha lisashisa mpela, ngoba nje ngasho lisesenabo 4 days liphumile. I-albhamu lami elishasha isihloko sithi Bazali Bami. Ngizibiza ngalo igama mkhando ozikhandayo, isihloko Bazali Bami. I-albhamu engisebenze kanzima kakhulu kuleli ngoba angifuni ukuthi manje ngiloke ngenza into eyodwa kube sengathi mhlawumbe angikhuli. Ngikhulile kakhulu kulokhu, ngithemba nani nizokuthokozela. Lana kunengoma ethi Yitho Dube Omthembo Omvelase Savela Kwasa. Ngoba ngesinye isikhathi ma usenza into kumele uke uhloniphe isibongo sakini, ngoba le nto ngiyazi ukuthi ngayiphiwa abakithi. Endinabanye abakudube ngiyathemba ukuthi bazoyithokozela le ngoma.
Sowukhona umkhanda abancane, sowukhona 2+2 yitho obatshela ukuthi yitho makakele endleleni bethemba inkaba. Bathulise mthulise, ukhuluma thina-ke mani. Angihambi ngedwa lo nyaka, ngiphethe usiso omdala umakhwela intabo.
Kulo Michael Mthokozi Dube umthembo ozithembayo esithi Yitho Dube ye kunjalo. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje, wothi sikhangele besilazo. Amabandla asedinga abantu abazavota lonyaka ngesikhathi iZimbabwe Electoral Commission lungiselela uhlelo lokubhalisa ukuvota. Siqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje oluvalelisayo ngumthembo ozithembayo uGibbs Dube. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka.